Endabeni zethu lamhlanje umthetho ndaba we High Court unquma ukuba usikomitsho wamapolisa uMnumzana Augustine Chihuri kanye logatsha lwendaba zasekhaya ukuthi luhlawule abantu abawela ingozi yokudabuka kwedamu eChingwizi ngokuhlukuluzwa kanye la ngokubotshwa abakwenziwayo. Kuthi ke abeZimbabwe abaqhubeka bebalekela kwele Botswana ngobuningi besiyadinga indlela ezingcono zokuziphilisa. Kodwa sebethola ukubana iHaberon ingayisiyo Kenani abakade beyicabanga ngoba sebezithola bexotshanisana lamapholisa njalo njalo. Kwezemidlalo, imidlalo yenguqu eLeague yePSL iyahlaba ikhefu ngalimpela viki njengoba amaqembu amela amazwe emidlalweni wenguqu eyabe iphatheke kumncintiswano wokudinga amaqembu azakuyadlala Africa Cup of Nations kanye leye Euro 2016. Ngasikhathi sinye, imidlalo ye-African Games iqala lamhlanje eCongo Brazzaville, eleZimbabwe limelwa liqembu lama-Under 23 elama Young Warriors. Lingakhohlwa uhlelo Live Talk lapho isihlaziya ngokukhulunywe umkhokheli weMDCT ukuthi abantu makhaza bona benzani ukuguqula umumo abakuwo eZimbabwe kulokumelela ukukhokhelelwa ngamabandla ezombusazwe aphikisayo.